sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 mfufu 2021 ngiphrakthetis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukugcizelela sisala ukuthi uPatrick Chinamasa uqamba amanga izolo esithi thina senze ukuthiwa i-state managed violence okwenzela ukuthi sithabise irapotowa evela United Nations.
Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezanu PF ngodlakela oluqhamuke ngomvulo emashimbo.
99,000 besifuna ukuyikhiphi zabo besiyikhiphile infekti zabo. Kodwa ikhona lalavuza ngithi mina babuye yini ma ukuthi esiphilisa 10, 15 years. Izami zaphuma but not in our life generation.
Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu PF embusweni njengoba kuyilo eliphethe ezokhetho ibutho. Amapolisa lezinye inhlangothi zikahulumende. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe lama-Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngokutshona kwesuku lwayizolo eleZimbabwe beselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye babo. 2.4 million yibo akade sebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. Kunje inani lasebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe, lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakeni. Selilizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,016. Okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,693. Kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,645. Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezanu PF ngodlakela oluqhamuke emashingo ngomvulo. Abe-MDC Alliance baya kulandula ukukhulunywa ngabezanu PF ukuthi bakhuluma amanga ngokuhlaselwa kwabakwenziwe ngomvulo emashingo kanye lokuthi umongameli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ube loqalo lokuyabizela umhlangano endaweni lapho angela abasekeli khona efuna abezanu PF ukuthi bamlalele. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwela amalungelo oluntu labe-MDC Alliance bayalusola kakhulu udlakela olube khona emashingo lokutshaywa kwamalunga ebandla leli lokubhidlizwa kwempahla yabo. Umsekeli kamabhalane wokukhutshwa kwemibiko kubandla le-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi kasiloqiniso elikhulunywa ngabezanu PF.
Sifuna ukugcizelela sisala ukuthi uPatrick Chinamasa uqamba amanga izolo esithi thina senze ukuthiwa i-state managed violence okwenzela ukuthi sithabise irapotowa evela United Nations. Waphinda waqamba amanga wathi hayi ubaba uChamisa ede ezifosa ebamba abantu ngodli ukuthi bamlalele. Konke lokhu kutestifya ukuthi umuntu omdala asephelelwe ngumphako. Singake sazilimazela impahla zethu, singake sazitshayela imota zethu, singake sazibulala. Yikho ke kungenani ubaba uChamisa kazange limali njalo uphumelele imhlangano eminingi. Ulokhu sizakwenza kakhulu, siyabelokhu siqhubeka senza imhlangano ngoba injongo ngeyokuthi abantu bathandane bazuze uhulumende owabantu ongalamahuquluzi benotho ongala ongaso corrupt ongabulala abantu mahleyana ngoba izanu vele ijayele ukubulala abantu, ziyabulala abantu ngokukhura hundi, iningi abantu baphela
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi akubamangalisi okwenzakale eMaswingo.
Kwenzakale eMaswingo kuyadanisa kodwa abantu abahlala kulomkhono welizwa kubethusi. Ungakhumbula iMaswingo ngama-80s yikho lapho uNkomo achaywa khona. So mbona ngazathi i-continuation ye-violence yeMaswingo. The fact that akulanto esiyenziwayo to deal with i-past. Kuzahlala kuyi-culture ye-violence. Kuyadanisa akungakhangelelwanga. Kuyatshengisa ukuthi lo baba lo ngemva kokutshaya kwakhe ikhulu esithi uzavumela i-multiplicity of voices weyiqamba manga.
Isakhamuzi sakobulawayo ongomunye njalo olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi lokhu kutshengisa ukuthi kusiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2023 kuzabe sokufiwa.
Kulusizi kakhulu ukuzwa ngokuhlaselwa kukamongameli webandla le-MDTANISA ihlaselwa ngamantu ngokuqathamela ukubana ngabezanu-P F kanti libusayo. Lokhu kuyabonisa ukubana isikhathi sokufika siyafika ukhetho ngo-2023 abantu bazahlaselwa kusiba lodlame olukhulu kakhulu. Okuyinto osokungumkhuba wezanu-P F omubi owokuthi akufuzanga kube le-opposition only one o-opposa bona abambona ukubana ulamandla ukubana bathathele umbuso. Bamhlasela kube lodlwangudlwangu abantu babulawe bathi kuyabonisa ukuba nxa sokusiyafika ama-election e-2023 akusuke kuba ngama-state election ngosotokaqala amandla udlame kusiyafika ko-2023 sesizokwesaba ukubana kudlame lobuluzakhuphuka lube luningi kakhulu nabantu bazazimala abanye bathi njengalokhu kwakwenzeke nako yonke nxa kusiba lukhetho. Kulisize kakhulu sicela izamisele ibone ukubana iyawutshintsha lowo mkhuba ama kungaphinde kuhlasela idemokhrasi itho ukuthi umuntu lalo ilungelo lokukhetha ibandla alifuna.
Ngovulo kuqhamuke udlakela eMaswingo lapho okuhlasele kwalinyazwa amalunga awe-MDC Alliance ayehambe phambili ukuyalungiselela imihlangano yokukhulumisana lomkhokheli wabo uChamisa loZulu waseMaswingo. Abantu abanakekelwa ukuthi ngabezanu-PF batshaye izimota zabe-MDC Alliance kwabulawa amafasitela babhaxabula abakade bekulezo mota. Kodwa abebandla elibusayo izolo bakulandule konke lokhu. UMabhalane obona ngenhlelo zebandla kuZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi amalunga ebandla lakhe awaphathekanga kudlakela lweMaswingo ethi abe-MDC Alliance baphomu kubasukela beqamba amanga ngabathi kwenzakele. Njalo umongameli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nguye obeloqalo efuna ukubamba abantu ngamandla ukuze ahambe esithi ulosekelo, ngakho abantu bakwalile lokho bazivikela kuloloqalo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu-PF embusweni njengoba kuyilo eliphethe izokhetho. Abebutho, amapholisa lezinye inhlangothi zikahulumende ezilakho ukuvimba ukubana kungene ibandla eliphikisayo embusweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abathandabuza okungenziwa ngamabandla aphikisayo ekususeni ibandla lezanu-PF embusweni bathi kungeke kwenzakale lokhu kuze kulungiswe indlela iZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Umnumzana Michael Ndiweni ocubungula ezombusazwe ezimele uthi uhulumende kukhanya ezibambe kunhlangothi eziningi okwenza kube nzima ukuthi ibandla leZANU-PF lisuswe esikhundleni.
Ama-local esithi ngama-15 ngesikhiwa ngama-ideological institutions lamanye nje esithi ngama-state apparatus kubanzima ukuthi asebenze ngenza umsebenzi wawo. Ngokunjalo kuzabe kulobu bunzima kakhulu. Okudingakalayo ukuthi abantu beZimbabwe batshintshe indlela abaziphatha ngayo. Okokuqala singathi i-value system kayikho vele eZimbabwe.
UNdiweni uthi okunye okwenza kube nzima ukususa iZANU-PF embusweni ukuthi abalandeli bamabandla aphikisayo badle phana okumangalisayo.
Singakhangela across even ama-opposition parties nalawa abakwenza internally bayachayana, bayalwa futhi bodwa. Ingani yi-culture nje yodlwangudlwangu eyenziwayo. So kusoku-translate into esikubonayo ku-state. So ngomnakano wami ngicabanga ukudinga lutube lokutshintsha okuthize. Ngathi yi-culture yamaZimbabweans avela njalo, ayathanda ukulwa. khangela kwenzakele kuThokozani Khuphe bemjikijela ngamatshe bechaya imoto yakhe, khangela kwenzakele uThokozani Khuphe ebekhona lebhoyela kungcwatshwa uMogeni, khangela kwenzakele kuMangoma, khangela kwenzakala kuMaduku, khangela kwenzakalayo eMalangeni. I-culture nje yobudlwangudlwangu. So ukhetho vele even xa lusenziwa phakathi kumabandla wona ngokwawo kuyaliwa, kuyatshayana ngamampama, kuyathethiswana ebulenjini nje i-violence. Ukhetho angeze luhambe kuhle nxa abantu vele belo mkhuba omubi wokulo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Siphongulube ocubungula ezimbusazwe ezimele.
Thina sibe kusiku-99-2000 strong MDC abantu kuground befuna ukuyikhipha izanu ngoku. Manje abantu they are not strong as it is. Abantu ba-divided, abantu bakwazi ukuthi baphila kuyiphi ground. Kanti sabantu sekulabantu abebe-aligned, abayi-young people ababelieve ukuthi izanu is working. 99-2000 besifuna ukuyikhipha izanu, besiyikhiphile infect izanu. Kodwa ikhona lalamuhla ngithi mina babuye kimi ngankulunkulu esiphilisa 10-15 years izalo izaphuma, but not in our life generation, izaphuma kumbe sokungabazukulu bethu ngoba nxebayo sebetshintsha istrategy. Thina endlela yonke sidlephana ngayo lobali mathebelele nemthokazi yona lesifisa ukuthi beyiyo ayilanditsho i-council elilodwa ngitsho entabandunakinto emancelelanacouncil ayi-council umuntu omele iwani.
Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi iZANU-PF izaphuma embusweni ifuna kumbe ingafuni.
Lapho engihamba khona mina sithola ukuthi abantu bazimisele kulesi sikhathi ukuthi benze lokho kwenziwe kwele Zambia, bavote ngobuningi babo, njalo bathi bake baphume ekuhlukuluzweni yiZANU. Abantu nxa sihamba lapha sike senze research Ngulube, ithola ukuthi abantu uma sihamba lapha bathi hhayi sesisazi ukuthi izanu yenza njani, iyabuye izotshaya abantu kodwa ibisisithi lisibhotele. Abantu bathi mina ungangitshaya ngivele sengisiyadinga abanye abangu-2 ukuthi ngivote ngoba ngenzela ukuthi sokulandela ukhetho oluzayo after 5 years izanu iyabe singasekho, ingangitshayi futhi. Abantu sebesithi ukulungisa udaba lokutshaywa izanu ikuyikhipha.
Sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe, amabandla aphikisayo kukhanya engani kawathathi isinqumo sokusebenza ndawonye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKipps Dube.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhla uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalane zeZimbabwe esezihlala emazweni. Silesiphatha amandla seMthwakazi Republic Party esigabeni seNorth America. Umnumzana Mkhululi Ndabambi. UNdabambi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane womhlaba ngesikhathi lithola usekelo olukhulu ekhaya, ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Leli bandla uNdabambi uthi selikhona emazweni afana leBrithani, Australia, Canada, South Africa lamanye ambalwa.
Iphathi iqinile kakhulu. Njoba nobona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvass le Canada, Europe kule UK kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where iyo iground zero phela ikwesukuzama ukuthi sukulungise. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imeseji ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le meseji uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazibuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya, yikho sikudiaspora silapha. izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku MRP kuphela ukungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned
manje njengoba ukhetho solusondele kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le MRP aphandle kwelizwe
ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi bese ngabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirale bakade bekwenzile online I think ibi-organize i-MTC eyalapha e-America bekulo chief Ndiweni I think bekulomunye oyinye iphathi yasakhumbula ukuthi iphathi bikhona lathi sanxuswa besikhona sikhankasela ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota u-2023 usesondele thina njengamaphathi amancane siyile disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party elestate machinery iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu yiyo thina ama challenges esilawo
Mnumzana Mkhololi Ndabambi isiphatha amandla sebandla lemthwakazi Republic Party esigabeni se North America Ukugugudeka kwesisindo sohlobo lemali yama-bond notes eZimbabwe sekuchiye abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe behlaba omkhulu umkhosi bethi sekusiba nzima ukubana bathole imali yakwamanye amazwe ukuthi benelise ukuyawoda impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa. Yintelezi indaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bathi ungahlalise kwesimo sokuntshintsha imali yedola lemelika kanye lohlobo lwe-bond notes sekubathwalise amagabha avuzayo. Abanye abakubhizimusi yokuthengisa impahla yenziwa kweleZimbabwe emazweni afana leBotswana bathi sebemadolo nzima ngenxa yemithetho kahulumende ephathelene lokuhambisa imali esiphaleni sebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe. Umnumzana Rodwell Moyo uthi isidingo se-Reserve Bank sokuthi abathengisa impahla phandle kwelizwe kumele bahambise amachumi amabili ekhulwini 20% yenzuzo yabo babuyisela emuva. Uhulumende uba uyisela imali le isingama-bond notes bona beyihlawule imali yakwamanye amazwe.
I-RTGS siyayiphiwa nxa usuthe wabhenka imali ze-CD1. Unga-exporter, nxa usuphenduka lama-proceeds e-export, uhulumende wethu uthatha 20%. I-20% liyana abesekupha isili-RTGS. I-RTGS liyana isuka iyehlise i-profit yakho ngoba i-value ye-RTGS to US dollar iyabe yi-85. Kukanti ke i-$1 ku-market vele yona ku-black market iyabe yi-150.
Umoyo uqhubeke sithi leli nyathela lilakho ukubona impahla yenziwa eZimbabwe lahlelwa emkambo ngoba intengo yayo izabe iphezulu uma uqathaniswa lezinye ezivela emazweni angomakhelwane.
So ama-products agcina esedura lofana kokuthi vele you can't even sell them. Nxa usuthengisa uyabo usufuqela ama-customer la ababe bengakufuni. At the same time we go to South Africa which produces the same products with us and they ugcina usenza ama-products that abe angabe marketable. Kusuka kube nzima kakhulu.
Ukulahlekelwa isisindo kwe-bond note sokulimaze njalo abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe. Unkosikazi Deborah Mkhasa oyinhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi kunzima ukuthi amalunga abo aqhubeke ngebhizimusi.
My informal traders kumele etshintshe imali ibe nge-US dollar kumbe ibe le-rand opula ukwenza ukuthi beyenelise ukuhoda izinto zabo. But we find ukuthi nxa sebethengisa bona abaku-informal sector abantu baba amakhastoma baba bathengiselayo ngabantu abahola i-bond ufind ukuthi kugcina kusiba nzima ngicina sengisala ukuthi ngithathe imali leyo eku-swipe ngicina ngisala ukuthatha imali eku-ecocash because izanthwalisisa nzima ayisozinike ima-profits engiwa-expectayo.
Kule nenye eliphila ngokuthenga impahla kweleBotswana lisiyathengisa ekhaya. Umkhasa uthi njalo kunzima ukuthi bathole imali kwamanye amazwe eyiyo abayisebenzisayo ukuthenga impahla emazweni afana leBotswana.
So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyayavela imali iphume ibe khona emabhenki lazo zonke indawo and le exchange rate le ibe stable, kube le rate ezwakala ekwaziwayo ukuthi hayi imali zethu zihamba kanje, kwenza ukuthi lathi nxa sitshintshe sithengisa siwode sithengise sikwazi ukuthi sithole ama-profits.
Amadolobha afana le-Francis Town kanye le-Habron ayivame ukugcwala abantu beZimbabwe bezothenga okokuthengisa ekhaya, kodwa ngenxa yesimo ekhona emgoqo ohamba elethwe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokunzima kunenye. Ukungahlaliseki kwesimo somnotho kuzangezelela kubunzima kunenye eliphela ngale bhizimusi ngesikhathi umnotho weZimbabwe usehluleka ukudala amathuba emisebenzi ayeneleyo. Kusenjalo kule nhlanhla ekugcineni yomlindi ngemva kokuba leBotswana livulele ukusebenza komnotho ngokuphamisa umgoqo we-state of emergency ekupheleni kukampandula. Lokhu kunikeza abeZimbabwe abahlala kule Botswana lalapho abafika bezodinga amathuba ebhizimusi ithemba lokuthi ikusasa ingaba ngcono. Ngingumqondisi Dube Ndaba zeStudio 7 ngiSabron Kwele, Botswana.
Ngesikhathi ukhetho lwabohulumende bezabelo solusondele kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile kakhulu ngamabandla ezombusazwe akhankasela ukungavunyelwa kwabantu bokuza kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Akusemaviki mangaka sele ukuthi izalwane zakwele South Africa zingene ekhethweni lwezabelo oluncintiswa ngamabandla ezombusazwe edlula amakhulu amathathu over 300. Lobanje amalungiselelo alulukhetho eqhubeka ngokuthula ngaphandle kwezehlakalo zokubulalana kwabasebandleni elibusayo ele-ANC bebanga izikhundla, izalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngemikhankaso yokucwasa ngobuzwe eyenziwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Umkhokeli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie utshela abasekeli bakhe ukuthi ibandla lakhe linganqoba bonke abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni bazabuyiselwa kubo.
When the bill picks over at 9 o'clock, I don't
thina singavele sinqobe bonke abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni sizababuyisela kubo.
If you are coming from Mozambique, you are going home with immediate effect. You are going home.
Ibandla le-Action SA elikhokhelwa ngowake waba ngumeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba lalo alifuna ukuzwa ngabantu bokuza. UMashaba usanda kutshela abezindaba ukuthi nxa enganqoba ekhethweni lokuba ngumeya wedolobho leJohannesburg, bonke abokuza abakuleli dolobho ngokungekho emthethweni bazadudulwa. Lezi inkulumo sezisolo kakhulu ngabeZimbabwe abahlala kwele South Africa. Isikhulume sebandla ele The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi ayingozi kakhulu amabandla enza lokhu.
Singelinye lamabandla alwela iAfrica engelama-borders, iAfrica eyodwa ebambeneyo. Siubona kuyinto engalungile njalo ebonisayo ukuthi abanye abantu abafanele ukuthi bake bavotele baphathe, ngoba nxa bengaphatha kuthi ukuthi impilo singaba buhlungu ebantwini abakubizwa ngokuthi ngabokuza, kukanti bona bangama-Africans.
Unobhala jikelele lwebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqabutho Mabhena uthi umkhuba ukuzama ukuthola amavoti kusetshenziswa abantu bokuza uyakhula emhlabeni jikelele njalo mubi kakhulu.
Ngikwenza ukuthi izizalwane zeSouth Africa zibe sezibona ukuthi angani uhlupho abaphakathi kwalo olokuwa komnotho olungatholakali imisebenzi lwenziwa ngabantu bokubuya kungayisilo leliqiniso. So yikho sithi thina kumele labo nxa bekhankasela ukhetho bakhulume ngezinto ezakhayo, hhayi ezokudala ingxabano phakathi kwabantu abamnyama.
Isikhulume sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Khanyisha Sinkala uthi kulusizi ukuthi amabandla enza lokhu ngomafikizo lo.
Sekungenza ukuthi after ama-elections sigcine sesibona sekusiba nama-xenophobic attack. Okubuhlungu ngama-xenophobic attack ukuthi kaningi abantu abahlaselwayo ngabantu abaphuwa behlasela nabodwa, kungalani nje into engakanani yabilwelwa kodwa kugcine kufa abantu uselessly over into engekho. Ubukhokheli kabungabi reckless ukuthi buphonge ukukhuluma nje ukwenzela ukujabulisa abantu.
Umgcini hlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi akufanelanga kuvunyelwe lo mkhuba ngoba uyingozi.
izodala ukuthi abantu babukane kabi. Izalwane zala eSouth Africa zizoqala nje ukubuka abantu bangaphandle ngeso elingalungile. Independent Electoral Commission akumelanga ikuvumele lokho. Into embi kakhulu, into esingasivume leyo nto leyo.
Ugedo leSouth Africa luza qhutshwa mhla ka 1 Lwezi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe elama Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika nxa kungela nhlelo ezibalulekileyo ezokuthuthukisa umdlalo lo kusibanga sabasakhulayo. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe liphelelwe ngumphako kumkhankaso walo wokudinga amaqembu azakuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuthola umhlomelo wodwa kuphela emidlalweni emine kwispaya sikagroup G. Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uMduduzi Gumbo uthi udubo lusukela ekutheni inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni ayiqakathekisi yabasakhulayo abayibo ikusasa yomdlalo.
Sesikhangele iofisi yethu enkulu engeyezifa. Okunye kusuka khona ngale sibili angabuya uphi ucoach but ngomumo okhona kusimi isikhathi kungeke kusize kungaba nje ngabaqeqeshi bezingcolisela ama CV abo umchokojo. So nje isiqoqela nje simple okukhona ikulungisa indaba yabancane laba okuthwambe i-grassroots mbengithi junior development.
Wake waba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association esebenza kuhlangothi lwabasakhulayo umkhululi Mthunzi uthi kuqakathekile ukuba kube le nhlelo ezicacileyo ezokukhulisa abadlali.
Okunye lokho esikwenzayo sizahla basixotsha ama-coach day in day out but into esingayikhangeleliyo ukuthi kasila ama-systems in place that can produce quality players.
Ukhotso Nyathi ongumnikazi weqembu lomdlalo wenguqu labafana abasakhulayo le Golden White uthi ukukhethwa kwenkokheli ezingayisizo yikho ukubisela emuva umdlalo wenguqu kweZimbabwe.
Kathi singakhangelela ekukhethweni khonapho kusukisela phezulu. Efici lo muntu okhethwe uvelakazi wale Boren lokuthutsha uvelelanga. Ngenxa ukuthi umuntu lemali uphongufakwa. So yonke into ezayenza yabe ingayisekiyo. Kodwa singafaka umuntu oleqiniso loqondileyo ngiyalitshela sizakuya phambili. Kasifundeni ukukhetha ngoba le nto isisibulele.
Inkokheli zenhlanganiso yezifa zixotshe umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseCroatia uDrago Lukarusic ngemva kokuba iqembu lama-Warriors linqotshwe ngele Ethiopia emdlalweni walo wesibili kumkhankaso wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba. Lokhu kuze ngemva kokuba uLukarusic yena lise ukunqoba kanye kumidlalo elishumilane. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mapeza nguye ophiwe umsebenzi ngemva kokuxotshwa kukaLuka njalo usenqotshwe kwimidlalo emibili esidlala lo ngaphansi kobukhokheli bakhe. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana kuthi kowesibili linqotshwe nge-1 kanyali iqembu elifanayo. Ekhulume ekupheleni komdlalo wangolwesibili uMabheza uthe yena uzasebenzisa imidlalo emibili eseleyo ukulungiselela umncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezano PF ngodlakela oluqhamuke emashingo ngumvulo. Abacobongola ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezano PF embusweni njengoba kuyililo eliphethe ezokhetho ezebutho amapolisa lezinye inhlangothi zikahulumende. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe elama Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxages Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.